So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Hlangana kwezekuseni mthwakazi omuhle ngolwesibili mhlaka 20 kunhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhlelo lokubhalisa labo abazancintisa kukhetho luqhutshwa kusasa enomination court. Lanxa abaningi besithi balomdlandla wokuvota kukhetho oluzayo. Abanye bathi kabasoze badlalise isikhathi sabo. Kanti abathengisa esitaladeni bathi akusela nzuzo abayitholayo ngenxa yokugugudeka komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe athi aselungele ukubhalisa labo abazancintisa bewamele kukhetho oluzayo kumadale enomination court wona azahlala kusasa. Umongameli yamasoni Mnangagwa wazise kusikhatshana esedluleyo ukuthi abazancintisa kukhetho lolu bazabhalisa mhlaka 21 kulinyanga okulusuku lwakusasa. Kuthi ukhetho lona luqhutshwe mhlaka 23 ngoNcwabakazi. Abazancintisa kukhetho lukamongameli bazahlawula inkulungwane zamadola aseMelika ezingamashumi amabili, $20,000. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ePhalamende bona bahlawule inkulungwane eyodwa, $1,000. Amakansila ona akahlawuli lutho. Ibandla le-TCCC lithi liza kwazisa abancintisa belimele ekubhaliseni kusasa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-TCCC libandla labantu. Yikho ke sivumelene lama stakeholders esithi ngomakhelwana, savumelana laba church, lama trade unions, lezakhamizi, ama residents association. Sakhetha sindawonye sisazi ukuthi singakhetha sisodwa kuyathiwa sifake abantu bethu esithi ngesikhiwa imposing candidates. Abantu bonke bayakwazi ukuthi iminyaka eminingi abantu ede bekhethana izakhamizi labantu abaningi esithi ngama stakeholders basabe ngaphandle. Into lesibona ngani yiyo efanti yenziwe ngabantu ngoba abathungameli bafanti bavele ebantwini hatshi ukuthi bazifake. Sayithi iparty le Season Coalition for Change ibandla lenguquko elivele ebantwini. Abantu bazikhethele noma thina abathungameli sede sifisa ukuthi uJohn engene ume echiwe ngabantu ohlala labo singobani. Yikho ke thina sithi amalunga akhethiweyo abantu bayabazi, ezigabeni zabo bayabazi.
Kulabanye abasola indlela elisebenzisileyo ukukhetha labo abazancintisa bemele ibandla lenu. Abanye balaba bantu ngabanqotshiweyo. Kasisoze sibone yini abanye bebhalisa kusasa abanqotshiweyo befuna ukuncintisa bemele ibandla lenu, kuthi mhlawumbe abanye labo bebhalisela ukuncintisa bengama independent candidates.
Abantu balemvumo uma befuna ukuzikhethela ukuzikhupha ebantwini besiya kuma independence hatshi bavunyele. Kodwa okwakhathesi asikaboni intsholo yedwa obhala incwadi wakhonona, ngoba konke lokhu sikwenze labantu. Kanti uma uphi umsebenzi ngabantu uthunyiwe, bangayekeli kukuthuma sungathi uthatha intonga ubalwise uthi kungani lingantumanga sivela khatshana lomzabalazo sesihamba ngonyawo olutsha unyawo olutsha ukuthi abantu bazikhethele izinceku zabo thina asilamashef silezinceku ngalokho umuntu ozaphambuka okwakha manje hayi indaba yakhe thina lapha sivikela ama candidates ethu ngoba siyakwazi utekele bake bamenza sonesi bachiya sebemvuthuzile emhlanje ama nomination abantu bonke sebehlumukile thina sithi sihamba lozulu uzulu ngiyozikhetheleyo yikho ke abantu abaphume emkhubeni emdala ekuhlala lokho esilandela izinto ezimbi thina sesifunda ngokubona ukuthiwa experienced best teacher ungakhetha umuntu ongavele ebantwini uyafika ezihlalile ebe yi-missing member of parliament umuntu ozabuya kanye sedinga amavoti
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC sixoxe njalo lelunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma laye othi sebemelele ukubhalisa kusasa Isesike sabona kukhetho olwedluleyo kusiba lalokho esithi ngama double candidates uthola ukuthi ilunga lebandla liyabe lingasuthisekanga ngendlela mhlawumbe elinqotshwe ngayo kuma primaries uthole abantu ababili sebebhalisele ukuncintisa ku constituency inye bengabe bandla elifanayo asisoze sibone yini kusenzakala kuZANU PF lokho
lobo kuzani bese liyazila kakhulu ngoba thina njengoba ngishitsho ama-primaries aweza ngo-March okutshengisela ukuthi wonke umuntu obengasukuthekanga sokulungisekile kwahle kwahleleka asila thina into ethiwa ngama-double candidates vele akwazi kwenzakale kuZANU PF into engenzakala ukuthi omunye umuntu angabe mhlawumbe engasukuthekanga abe sefuna ukuzimela lokho kuthiwa ngesingisi yi-independent candidate thina sinakolokwana ngoba ungavele uzimele suyi-independent candidate yithi i-constitution ihle kutshele ukuthi hhayi usuzichothile wena wedwa emhlabeni weZANU PF asifani lalokhu enguzwileyo kukhulunywa ngumkhokheli we-TCC ubaba uChamisa esithi yena amalunga abo abangasukuthekanga ngokuthi kabafakwanga under i-TCC bengazimela bebe ngama-independent candidate thina asikwenzi kokwana lokwana yikho kutshengisela ukuthi labantu babengahlelekanga yikho phela kushiwo ukubana kona kuyafunakala ama-structures akula political party ngapho kuhamba ingela structure ngonxa kule structure uyabe ukwazi ukuthina i-reporting system yakho imikadi kodwa lokho okwabo ukuthi kuvulekile nje kuphela yikho kudala kunokwana ngoba yibo futhi abahlala besiba lama-double candidates izikhathi eziningi thina kubandlela eZANU PF asilakho kunokho yinunu elingafuni lokuyibona
kukhetho khona ubona liqhuba njani ngoba siyabona umnotho kawuhambi kuhle alesabini ukuthi abantu abavele belivotela bengagcina sebevotela amabandla aphikiswayo ngenxa yomnotho
abantu sebekubonile sebekwazi njalo ukubana umnotho ubulawa ngabomo ngabahlukuluzi bomnotho bona laba bavele bakwenza ngabomo angithi uyakwazi ukuthi nabake bakukhungathekela bazathela ithelethele esishweni nasibililirajeja bonke loku yinto abantu asebevula amehle bakubona
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF Central Committee Lanxa abantu abaningi besithi sebemelele ukuvota kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi, abanye asebeluphele entabazinduna bathi kabasoze bazihluphe ngoba sebekhathele ngokusengelwa ezimithiyo zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izankefu loluju kodwa zisuke zikhohlwe ngabo nxa ukhetho solwedlule. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Abahlali bentabazinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Mnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Bayasipromisa bathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi manje sithini. Sesicabanga ukuthi uzihlalela nje vele ungayizihlupha ngokuya elayinini. Uyavota akungcunguyekile kuphela. Kanti babuya sebefuna sibavotile, sebefuna sikampeni, sebekampena futhi ukuthi sibavotile. Mina sendiniwe nje. Sengikati.
Ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asitshiyagalolunye lambili, 92 years old. Laye uthi ka 40 lo nyaka.
Ngivotele umuntu ongangezele kuhle. Basevalela leyo wokhikhi. Iwokhikhi yayisinika ukudla. Kanti uthi wathi angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwalo bani. Kanti useza kulwala abantu esesitshaye ukuthi isayekela ngumbutela. Asiqotshele amakhiwa, amakhiwa ayisenzela konke. Bawaqotha.
Umnumzana Big Boy Thabula ilunga lebandla lezanu PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangaselithanda ibandla lakhe kulindawo.
Ibandla lami mina selivotela yilami lena eselagugayo izaphu hayi ngasembuyela kuzani ngoba yiyemphethele. Abantu bayisikira but balukunyunyuta ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicace khangela kadizi ukuthi imali le injani esiyiyo esiyithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Siphondlela oneminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45 ulanxa ehlupheka uyavota kuphela lo nyaka.
Hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sidubeka sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lo ukuthi siyazilimela ukuze ingathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona ayikho hayi ayikho nje mbonana ngani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakhulu. Hayi uvota sizozingekile sizozingekile noma ungaba yokwenzima kuvota sizozingekile. Mina vele ngiyemdz esifuna imali kakhulu elizweni lamakhampani tingavula sikwazi ukusebenza.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzondoko amagama ngesimo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni
siliphume yatat zisithi asisebenzi ngabuya lebhondi bathi ibhondi abasalifuni no job no what so sifunani khonapho akuntsheli into esiyifuna khonapho kuyini sidubeka sinje amakhampani ethu avala asisebenzi azange sifike amabenefit ethu kodwa hambane amakhiwa athi hambane ecela imali yeni kungumkabi so hate this attitude eyenzakalayo ezimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe.
Osakhulayo uqondani watha oneminyaka yokuzalwa ngamathuba amathathu 30 uthi yena labanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngaze ntshintshe kwesikhathi ekumele abona bavele kube yinto eyi-one futhi kufane
thina vele abathi besakhulayo vele isasa yethu vele yazi sizalelele enkangala thi ngoba umsebenzi akulo ngaze uhambe emsebenzini awutholi akuke kundlungele ngoba lami ngendlela lami engikhule ngayo ngeke kube layo kusasa lami elihle.
Abantu abaningi bakhala ngemingcele emitsha edotshwe iZimbabwe Electoral Commission uhlelo le-delimitation bathi abakwazi ukuthi sebevota kuziphi indawo esigabeni lezi. Ukhansila wakulindawo-ke u-Alexander Mkandla ku-Ward 6 omele bandla le-ZANU PF uthi kala qiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho but we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem abantu bakhala. But then, well, akula nto abangayenza ngaze bakhale but ukukhona ukuthi iprogramu esiyenziwe yakutshintsheka.
NgoLwesithathu inkantolo yomthetho i-nomination court izabhalisa lokwamukela abangancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi lo nyaka. Ngimele Studio 7 ngapha entabazinduna igama lami ngezwa Jesus Banda.
EZimbabwe namuhla lizabambana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lweziphepheli olweWorld Refugee Day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano weUnited Nations. EZimbabwe ligcine iziphepheli ezinengi ezivela emazweni achiyeneyo ikakhulu alezimpi. kodwa kulezi zalwane zeZimbabwe eziningi lazo eziphephele kwamanye amazwe afana labo Botswana o South Africa lamanye amanengi aphetsheya. Abathengisa esitaladeni bathi ukuwa kwedola leZimbabwe okungela mkhawulo osokubangele ukukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kubathwalise nzima ngoba kabasenelisi ukuthola imali yokuwota abakuthengisayo. Bathi njalo akusela nzuzo abayitholayo kubhizimusi labo. Inengi labantu liphila ngokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi elizweni. Usanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Dola lethu alisasebenzisile ngamaphepha sibili, alisasebenzi kuyasihlukumeza kakhulu ekupraizeni kwethu izimpahla ngoba sokumele ngelanga ngelanga sitshintshe ama-prizes ethu. Osokusenza ukuthi namakhastoma yethu vele sibalekele njalo bengasithembi ngokuthi sithengisa njani. So imali yethu iwile kakhulu, yasi-affecta kakhulu, especially nxa sesisithi siyohoda ngoba kulabanye laba abalokhu besabuya bethwele yona le imali yakithi eZimbabwe nxa susayintshintsha emkambeni le emnyama yengesitha leyi. Ukhanya vele sesidinda ndawonye lasiselama-profits esiwa-expectayo ukuthi sithole imali engasincedisa yokuthi siphinde sithole le mali yokuthi siwode. So kuyasihlukumeza kakhulu njengezisebenzi.
Kodwa aliyitholi yini imali njengoba abantu beyidingela ukuthi bethenge kini okokuziphilisa nsuku zonke okunjengembhida, amatamatisi lokunye?
Imali eningi itholakala phandle sibili, nothi kumantu abasebenzayo emavendeni, kodwa kubona laba abasebenza ukuthengisa imali yensitha emkambeni yensitha. Lokuthi siyibambe imali ezandleni zethu kugcina vele singasakwanisi lokuthi siyibambe. So okusalayo ukuthi imali eziningi ziphandle ebantwini. Lathi njengobana singabantu abazisebenzayo sinezimoli phela, uyathi usuthi uyatshayisa, uthi uyathi uyafika emashophu especially ekuseni, uyahamba ko-TM, ko-Pick n Pay kumbeni uye ko-spa, uthi ufike usathi uyatshayisa into zizobe sithi leyi kayikaprayizwa leyi malini mbijana malini 5 minutes 10 minutes kuke kubuzwe i-rate. Obusuthatha ngapha nxa usiyaye ngasithi council uthola namhla ibhili yakho nxa dumele ubhadale 13,000 uzozobe sithi sesicalculatile i-rate namhla ithi malini sosokumele ubhadale 19,000. So at the end of the day kuyasihlukumeza thina esizisebenzayo ukuthi vele imali yethu esiyibambayo ayiseseyimali ongahlala usuthi uyibhajethile, asomali ongahlala usuthi ulayo esikhwameni ngoba ihlale ngephiphukileyo every time. Ngibe sengikhuluma ngokuthi thina singaba yesilalo ithuba lokuthi sikubambe lathi amayusa kumbe namarandi, kuya ngokuthi sabe sithengelwe ngabantu abavela out, abavela kwamanye amazwe. But thina nxa sithengelana thina sodwa leyo mali vele abakho abayitholayo, amasingu-7 bayithola yona le ntutshwane kodwa yiyo yena le abayisebenzisa ukugada ngayo amabhasi ukwenza nje i-day to day living ngoba imali zabo zingama-plastic money bezithola emafonini bezithola emabhenki kumele beyishayipha.
UNkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso emela abathengisa esitaladeni koBulawayo, eBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende yena uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho zihamba kuhle, kepha uthi intengo yezinto ezitolo ikhwezwa ngosomabhizimusi abayizitha zakhe abafuna anqotshwe kukhetho. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi isiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Kembo Mohati usekhuthaze labo abazancintisa kulolu khetho bemele ibandla lakhe ukuthi basebenze gadalala ukuze banqobe kulolu khetho. Iphephandaba leHerald lona lithi eleZimbabwe leleGhana aselobelane isivumelwano sokusebenzelana ndawonye kuhlangothi lwezombusazwe kanye lezokuthuthukisa umnotho. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osayine isivumelwano lesi emele iZimbabwe emhlanganweni webhanga elikhulu ele-Afrexim Bank e-Accra. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukhona kulomhlangano. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 linjani bakusakazi, linjani lonke ku Studio 7. Ngicela lami like libale ama recording please, ngiyalicela. Ngicela abasakazi be Studio 7. Ngithi mina linjani, mthakazo omuhle linjani lonke kuzindawana ezihlukeneyo. Ngibe sengithi mina ngicela laba bomthakazi abaloka belandelana lamaqembu amashona ukuthi abake bebuye ekhaya bevotele umthakazi besukane lamaqembu ezinye inhlanga, ngoba bona ngeke bazibe bavotele abashone nabavotele ezinye inhlanga. Ake libuye abantwana bakamthakazi likhumbule ekhaya like lizicabange ukukhuliseni inhlangano. Lilethe umthakazi wenu. Ngiyabonga, ngikhuluma ngiseGoli.
Basikhakazi baba Studio 7 lani lonke balaleli lilaleli Studio 7. Mina ngithanda ukuthi ngiyazise iZANU sibili na ngizi lokhu eqinisa ukuthi onkwa yona siqedile konke bu isilindele ilanga levoti. Lisebesikhiweni ngisho njalo seliqedile lonke du. Thina ngabathilaza emhlanganweni lihlala lingu-3 emagondeni. Lokhu kuboniseli ukuthi abantu babhalise amaseli, siyathi sesabele umtshayo sifuna ukuthi siphume kuvota sivulo, ngobana bathi nxa vele ungakho kuseli wakhona siphume kumavota sivulo. Sesiphumile kumavota sivulo sesibona lathi lapho esiqonda khona. Asiso bantu bezanya sivotele izanya thina. Singaze seliqedile kodalela abantu. Abantu alila bangena bengu-3 amama ovedi vele kasayile emhlanganweni yenu njengemakhala usizo lusizo lusizo vele eliseleyo dakela liyikwanisile lalutshwani kakhulu. Kula bantu ungurobhana kula bantu labantu sibili siyoqedile. Yebo yebo, uqeda kwena sikuthongwa seliwini lukhetho qedile, ngoba lavele thiyonka lilihlakaniphile kodabila bantu. Amaseli lala wabumbayo siwavotayo asiwavotele benifuna abantu. Abantu laba bona thi nasinye isikhalapho nejeda, asisavoteli uThabiso ukude besivotele ukuthi sifunani. Sivotela ukulamulela umntana umzazi ohawuliswa ejele ethiyisa umkakhe ethiyisa imuli yakhe. Wona mna ngakusithi uhlakaniphile ukuze uzibone ukuthi lokho elikwenza amazane yizimula. Ngizasibona-ke sesifuna ukukhulula ukarivume losikhala. Usikhala abotshela ublessing wabulaya izanye khona sisake sibone. Thina sesivotele usikhala la ukuthi waphume kuphela. Once sivotele uChamisa siyakwazi ukuthi vele awusikhala use-out. Vele sivotela khona lokhu ukuthi usikhala kaphume. Abafazi sonke bafazi, wonke umfazi wazalayo ukuzala kunye. Asicabangeni isikhala ngasingena emabhokisini, sikhale ngosikhala ngasingena emabhokisini. Siya noma umfazi asezihawule kangaka.
Ngiyabonga igama ngumoveli uNgwenya eDaluka. La ngithanda ukubingelela imuli yami ekhona eDaluka nabahlali bonke bakaHoward 19 khona phelipane lezimapho lonke labalandeli bonke. Obhuti esairik ichuma laphana e-Strip Road labalandeli abohlelo ngiyazithanda thandile iphile lapho likhona. Amen.
Studio 7 kubasakazi abaqondile sakwabahlonzi. Mina ngingu Robert Spanda Makepes, ngihlala eGogwe. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami ikakhulu eDonsa. Kongazimbi, ngithi abakongazimbi bonke ekogwe komakepesi imakepesi yonke makepesi ngazimbi ngizothi zonke izihlobo zami ezikusisisi ngithi hayi asiqineni sokuseduze ngiyalithanda lonke ngiyalithanda bangane ngiyabonga
Studio 7 ndithona nje Studio 7 thina siyathona Studio 7 ya kangivele ngihlale phezu kwetaba ya mana kanti khona izodlula kithi Studio 7 ithi nto engibuza ukuthi kanti lisibuzele kubona uBhilip Gawule nabajoseph Thuma laba bathi kubona kurayithi bathi kurayithi ezizweni lethu kakhulu bathi imigaqo iyalungisa yonke indawo basibalela nje indawo zalapho kubona bakhona ukuthi kuyalungiswa lapho thina esikhona akulungiswanga lutho okokuqala le mpahla ziyadula into ziyadula le mali yakhona le ibhondi ma uyiphethe but inkalakada yemali ucabanga ukuthi le mali iyathenga kati ayithengi lutho nje ithengele isinkwa nje kuphela so uyabona nje ukuthi le nto efana nale into esizabe ukuyibalekela kube sokuthi namathuba omsebenzi awatholakali akatholakali amathuba omsebenzi bona uBhilip Gawule nabajoseph Thuma bakhuluma ngoba bona basemsebenzini bayasebenza izisu zabo ziright kodwa bacabangelani kwabanye abantu bacabangelani kwabanye abantu Studio 7 ambonge kule ndawo
Sibingelele emsakazweni sibonge kakhulu njalo ngilusizi kakhulu ngokuthi ojob scala basaboshwe namanje and abantu bezimbabwe bakubona lokho uhlupho ababhekane lalo ngaphansi kwegovernment ezanu PF futhi abafuni ukuthi kube le opposition kahle kahle bafuna one party state ukuthi bafuna ukubusa bodwa kodwa ngoba noma bekhulumela izanu oBhilip Gawule bathi kulungile konke kunjalo ukuthi ngamanye amagama abazitsheli bona enye 5 years basayifuna ukuthi bangathi noma bedliwe beqelwezela ukhetho bephathe for 5 years so umbuzo wamsekutheni kubona uBhilip Gawule ingane zabo zikuphi and bazimisele ifuture yiphi ngengane zabo ukuthi uma bengaphathe 5 years besebenzisa ibond paper yabo leyi ingane zabo zizobe ziphila ngani zidlala zithenga ngaphi ngoba vele akula amakhampani aproduce izinto khona lapha ekhaya ukuthi bazenzela yonke into beyithengise ngebondi bathenga izinto kwamanye amazwe ezingasizuza lapha ezizofuna imali eyi-hard currency so bona nge-RTGS yabo yona leyi bazitshela ukuthi nge-5 years iyabe isinjani ukuwa i-RTGS iyabe ithengaphi bazoyithola phi ipetroli bazokuthola phi ukudla njengoba bahlulekile ukulima sizokwathatha amaplazi kube lumo akukho ukudla namanje kuyahlutsheka ingane zaseZimbabwe ziyahlupheka ziyalamba zinzokuthatha amapassport zibaleka ziyadinga imisebenzi nzima kwamanye amazwe ingane zabo bona labo omalakhi inkomo labo uBhilip Gawule azikho lapho eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe so right bona uma befunisala beqilibezela ukhetho bebuse fing 5 years basho ukuthi lezo ezisele zisela amandla kuya maya amazwe zube zinjani ake bebe nonembeza kubantu abantu bezanu bekhulula ukhetho abantu bekhethe oluthandayo siyabonga
lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp lawo emlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lele China alomlando wokuphatha kuhle ubudlelwano bawo ukuze kwenqatshelwe ukufuthelana okudalwa yikuncintisana lokungaboni ngaso linye okukhona phakathi kwamazwe omabili. UBlinken wethule amazwi la eseBeijing kwele China izolo ngemva komhlangano awenzele nkokheli yakulelo lizwe egoqela umongameli Xi Jinping. Emhlanganweni lo uBlinken uthe utshele iziphathamandla zakwele China ngokukhathazeka kwemelika ngokwenza kweChina olwandle lapho okudlula khona izikepe eTaiwan Strait. Wengeze wathi ukugcizelele kwabeChina laba ukuthi imelika ayisekele ukuthi iTaiwan ibe lilizwe elizimeleyo. Wanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.